Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 11 kuNhlangula 2017 usithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano.
Kule kempu nayo, ikempu yakhona ife egabeni semvuma, it's about 13 kilometers. But na nxa sibuke imihlangano kumele siyebikela wona amapholisa khona ngayo. Kodwa kula mapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona, bathi sihambe sezikhulumela ngane ngoba kufuneka lenza izizathu nokuthi umhlangano wakhona nguwa. So zathi besimvumele.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye inkundleni ithi iqhubekela phambili ngemikhankaso yokuqeda udlakela emulini.
Abanye bayabotshwa bejele athe sesifika asiyabuyele ucommunity sesebuyela ucommunity ayolotshezondilelo la singakhulumela la ejele siyathi ephuma senanzelele ukuthi abe nzalo ephumeswe ngumuntu usejijini abe seyindoda leyana ekwanisa ukukhuza udlakela.
Wayengumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafo uthi sokuphele inyanga ezine elokhu engaholi kwele Botswana lapho aqeqetsha khona iqembu le-Chief.
Sithola kwazisa ukuphiwa kwi-grant, siyabona kwazisa ukuphiwa kwi-1000 isalari yakho izikwane ikhona kwethu kaJanuwari. UFebruwari hayi wahlobuma.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano lanxa isisekelo sombuso selizwe singakukhalazi lokhu. Ukuze sizwe okwenzakala eNkayi koSiphunyuka, sixoxe lo councillor wakuleyo ndawo uSambulo Maphosa okubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
Kunamapholisa ezigaba baya-insista now and then ukuthi nxa kungaba abantu besenza umhlangano kumele baripote emapholiseni. Lapho kuripotwa khona ikhempu yakhona ikhatshana kakhulu, so babe sebekhangela ukuthi siyayenza yini imihlangano yethu. Sike sabotshwa thina ngo-2014 sahlala esitokisini for 14 days, sisesitokisini sibotshelwa ekhitshini sisithi sicatshini. So abantu bangani bayesaba nxa sithi asihlanganeni, abanye bangani bayesaba ukuthi asizabotshwa. Kodwa kulabanye vele abangabuyeliyo em bona be-ZANU PF bayahlangana almost engxenye after 2 weeks, babe belomhlangano wabo kwenye indawo, after 2 weeks belomhlangano wabo kwenye indawo. Sibakhangele bekwenzalo kodwa lathi siyahlangana, asibuyele emuva, siyekele ukuhlangana ngenxa yokuthi basikhangele. Kule kempu nayo, ikempu yakhona ife esigabeni semvuma, is about 13 kilometers away from here. But na nxa sinokwenza umhlangano kumele siyebikela wona amapholisa khona ngayo. Kodwa kula mapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona, bathi sihambe sezikhulumela ngane ngoba kufuneka lenza izizathu nokuthi umhlangano wakhona nguwa. So zathi besivumele.
Baningi yini abasekeli benu, iyagcwala imihlangano yenu?
Usekelo lukhona kakhulu. INkayi sibili ngiyakwazi ukuthi idime ngakho khona lokhu. Asibuyeli emuva, usekelo silalo sibili. Khathesi asisacatshi njengayizolo kade sihamba sicatshe ukuthi lana bengasiboni. Khathesi sesicatshelwa yibo njengendlela esizwa ngakhona ukuthi amabandla abambana. Nxa kuyikuthi amabandla abambana njalo, no doubt vele siyakwazi ukuthi inguquko izaba khona.
Nxa lixoxa labo khona ngapho, bakwamukela njani kokubambana?
Yikho bakukhalelayo abantu. Nxa kungani ukuba lokungani abantu sebengani bayacintsela njengoba siyake sizwe seliqalisa ukungani sebefuna ukuyekela okuyinto lokhu, sabe sesidabuka kakhulu sesizikusho ngoba abantu bathi ngaphandle kokuthi kubanjani abanye sebeze besithi nana kungangcono singavoti. Nxa abantu bengayekela ukuvumelana ngesiqinga nonalelo sebelezibathi kungangcono bengavoti. Kodwa once bakwabanjana sibili, akula muntu ongayiyo evotini.
Lo Councillor Sambulo Maphosa weSiphunyuka eNkayi sixoxela ekhonale eNkayi. iStudio 7 ayisenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye enkundleni ithi iqhubekela phambili ngemkhankaso yokuqeda udlakela emulini ngokucebisa imuli kanye lokusebenzelana lenkokheli zamabandla okholo kanye lezomdabu. Okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla salinhlanganiso.
Siyasebenza kakhulu kulezi nsuku lama-church. Lama-church ihamba ema-church siyamisanazele ukuthi ema-church abantu abaningi ezimbabwe bangenile cause bangena i-church but e-church izikhathi eziningi into ezinjengazona lezo abantu bathule kabakhulume ngazo ngani. So siyazama ukuthi ema-church khonale sikhulume labo sibabonise ububi obukhona nokuthi njenge-church kuqakathekile ukuthi bekhulumisane nabo labantu bezwisise uhlelo lona lolo ukuthi ukuhlukuluzana ezindlini kasiyonto enhle njalo umuntu bayahlukuluziwe kumele ancediswe ngendlela ezijiyeneyo ngoba isikhathi ema-church wathola ukuthi umntabi ukuthi uhlukuluziwe kancediswa ukuya ngamhlawumbe kthi isikhathi uyakhulekelwa kuphela asuke ahambe because umuntu lwane ahambayo ele stress ehlukuluzekile so kuyamele ancediswa aphiwe i-counseling ancediswe kangendlela zonke omele ancediswe ngazo okwenza ukuthi sijikele ubuki obukhulu obungaba khona umuntu engahlukuluzwa sesikhathi uyothola abanye sebevulewe so sizama ngamandla onke ukuthi ungaze kusike kusona kuyana isigaba sokuthi abantu bebulawe ngoba kuqalise emntwini oyi-one kuye emulini esokungena esigabeni kugcwale ilizwe lonke into naleyo kuhlukuluzana so siyasebenza futhi kakhulu nama-traditional leaders osobhuku ama-chief sinanzelele ukuthi asiwo masiko ethu asilo siko lethu ukuhlukuluzana amasiko ethu njengabantu besimpilo yikuthi siphilisane kuhle siphilisane ngokuthula xa ungakhumbula izinlezatha zethu ziyakhuluma ukuthi induku kayakhi mosi okona ngomlomo kulungiswa ngomlomo sothela sizama ukukhulisa isiko lonaleli isiko lokuthula isiko lokwakha imizi ungasetshenziswa ndlulu ungasetshenziswa dlake
liyazibona yini impawu zokuthi imikhankaso yenu iyaphumelela
ya kuyabonakala ngendlela ezimenye ezijiyeneyo kabanye omama ababuyayo ukuthi labezana obaba lawa indlela asebephila ngayo kulezi nsuku iyakhanya ukuthi kukhona akwenzakalayo kanti kuyini elibancedisa ngakho kwenze ukuthi lathi abantwana sebakhulise kuhle ngapha bekhule nganale indlela ngoba babenazeyo ukuthi obaba amadoda awo kucommunity ayesejijile engasiyo lawana ayehlala mhlawumbe ehlala esilwa ngaso sonke isikhathi sebele ndlela ezinhle zokukhulumisana lelokhuzeni lamakhosikazi aho labantu abakhoze kulabo baba abaningi even esigabeni xa kukhulunywa ngelokhuzeni ngendaba ze-development sebenanzelela lokuthi kumele kunanzelele okana omama bayaphatheka.
Lo mnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafu uthi uthwele amagabha avuzayo kweleBotswana ngemva kokuthi kuphele inyanga ezine engaholi kuqembu aliqeqeshayo ele-Chiefs kukanti usanda ukuxotshwa endlini abehlala kuyo ngoba engelamali yokubhadala. Intathezindaba yeStudio 7 uMartin Gwenya usipha lolu daba eseCabron kweleBotswana.
Umqeqeshi weqembu elenguqwe leMotlo Decenter Chiefs lakweleBotswana uhlaba umkhulu umkhosi ngoba impilo engasamhambeli kakuhle elizweni lelo. Iqembu le-Chiefs ngelinye lamaqembu alodumo eBotswana kodwa kalila mali osekubone uMafu ehlala inyanga ezine engaholi. UMafu uthi lokhu wagcina ukubona imali yeholo ngozibandlela.
Ukuhola kwethu kukaJanuwari bekungama-inkifongipo ekhulunywa ngabantu ukuthi uyasithola kwezinye isuku kuphoka i-300 uyabona kwezinye isuku kuphoka 1,000 isalari yakho zikwani ikuhola kwethu kaJanuwari uFebruwari hayi wahle woma.
Uthi usanda njalo kuxotshwa lapha dehlala khona ngoba ungabhadalwanga imali yokuhlala endlini irent.
Bathuyisa kombe leflathi ngafica liweldelwe abanikazi beflathi bacine becaphuka baweldi flat. So ngingukhothi nginje bese ngikhotha ngingacotha i-game sicotha ukudle orabha that day ngajava ngayo eZimbabwe ngaphenduka futhi ilanda yokuhlala khona etimini yethu bengibathanda lokho ngibathanda bengalukisa next season ngizabuyela xa kwehlule njalo ayenzahamba ngixoxozele ekhaya khona ngale lami idlamabondi lawo
noma nje iqembu lakhe belibhekane lobunzima bemali umafu ugqibe isizini ephakathi kwama-team ayisishiyagalombili kungalani yemklomelo okutsho iCenter Chiefs izangena kumncintiswano olemali oyiMascom Top 8 kusizini elandelayo. Iqembu lomunye weZimbabwe oqeqesha kubanga eliphezulu eBotswana eleBTC Premiership Madinda Khathazile Ndlovu eleOrapa United liqede lingelesithathu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHavron kweleBotswana.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hove. Namhlanje ngixoxa labasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka abenza kwele Melika ngolesine. Nginonkosazana Thubelihle Ndlovu ozabe efunda ecollegeini le University of Nevada lapho uzabe phatha udaba mayelana ngezebhizimusi. Ngiyakwamukela kuhlelo Mandlovu. Awungitshele uzizwa kanjani ngaleli thuba?
Ngizizwa ngijabula kakhulu. Into kade ngilindele and akujayelekanga ukuba le opportunity enje and ngijabule kakhulu.
Awungitsheleke Thubelihle, wena njengomuntu osakhulayo ukumsebenzi onjani?
Okay, mina ngathi ngikwezemali, kweze finance, banking and finance, ngibe ngisebenzela ama-banks khonapha koBulawayo ever since I was ngile minyaka engathi maybe 19 and sengisebenzela ama-bank angafika maybe 4 to 5 and ngase ngiqalisa eyami company eboleka izimali esingathi ngesilungu yi-microfinance eboleka imali omama labatsha kuthiwa yi-Potify Investment.
So awungitsheleke sisomi, ngombono wakho uhlelo lolwe Mandela Washington Fellowship luzathuthukisa ulwazi lwakho mayelana ngezemali, ibhizimusi kanjani?
Ngikhangelela ukuthi nxa kuthiwa ukhethiwe phakathi kwama-applications ayi-70,000 it means abantu ongahlangana labo khona ngale kwele Melika ngabantu abayizingcitshi endaweni zabo lapho abasebenzela khona. Ngiyabona ukuthi kuzayenza ukuthi lami ngiloleke kakhulu ukuthi abazangitshela khona, abazangifundisa khona, ngihamba khona ngile ngifuna ukuyafunda, ngifuna ukuthi ngiyabe ngimuntu othule, ngifuna ukuthi ngilalele ukuthi kanti bona bakuhambisa njani emazweni abo. Bese ngifunda futhi laseMelika ukuthi kanti bona benza njani ngezemali, ngezamabhanga, bathuthuka njani. Nxa sengiphenduka lami abantu bayithi bazaba lakho ukuthi bathuthuke ngoba phela lami ngiyabe sengibaphathele okuza bathuthukise.
Njengomunye ohuhlelo lolu ukhangelele na ukuthi uzadabuka lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Phela ubudlelwano yiyo into injongo yokuthi vele sihambe ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo labo. Sikwanisa ukuthi noma uhlelo lolu soludlulile senelisa ukuvakatshelana ukuthi siphakamisele i-Afrika.
Umusuqedile ngale mfundo zakho ukhangelele ukuthi uzabe ungula inhlelo ezinjani ezizasiza abantu?
Hey, mina ngikhangelela ukuthi nxa ngivela eMelika mina ngibone ngani ngombono wami hayi uBulawayo wonke layo zabe sefikile eMelika lomzingwane lokubi lapho esisebenza khona. Nxa mina sengivela khona ngibone ngani kuyabe kufana nje lokuthi uBulawayo lomzingwane lokubi labo sebefikile eMelika.
Hayi, sikuzile kahle Mandlovu. Siyabonga kakhulu. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Ngixhume njalo umnumzana Sandiso Mkwananzi, yena ozabe efunda ecollegeini le Oklahoma State University. Mkwananzi, wena ke ulibona njani ithuba leli?
Mina nginguSandiso Mkwananzi ovela eSigaba emadibeleleni North. Ngakhuluma ngeMandela Washington Fellowship ukuthi imvula mehlo yamphakamisa lapho kade ngikhona, yangenza ngabona izinto ngendlela etshiyeneyo. Ngakho engakutsho ukuthi uhlelo lolu lubuye empilweni yami ngesikhathi akade ngiswela khona.
Lapho ufika la ukhangelele ukuthi uhlelo lolu luzawathuthukisa olwazi lwakho mayelana nezobhizinisi okungakanani?
Ngikhangelele ukuthi lapho ngisiya kwele Melika, uhlelo lolu Mandela Washington Fellowship lungiphathise kakhulu ekuhlanganeni labantu abacabanga njengami engathi meeting of like minds.
Bengicela ukuthi uphinde ungitshele ukuthi ukumsebenzi onjani.
Mina ngiyi-student e-University of Zimbabwe, ngenza i-vet science. Kodwa part time I am a volunteer in this cooperative, like it's called a savings and credit. At the same time ngizamukhulisa yami company. Supernova zakade ngayiqala ngiphakathi kwe-Sandcent. Yaba i-idea engayinanzelelayo siyaselakala ulwazi olunjalo lwe-business.
Uma usuqedile ngalolu hlelo ukhangelele ukuthi uzabuyenzani ngolwazi lwakho?
Ngikhangelele ngathi into nje ezimpahla engikazo, kodwa umqoka kulakho konke ukuthi ngibe khangelele lokuthi abantu baphakanyise bekwazini indaba ze-business.
Hayi futhi lawe bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, isikhathi sesidliwe nguMangoyi, masidibane ngeviki ezayo. Lingakhohlwi kodwa ukungena kumsakazo wethu kusasa, lapho sizabe sixoxa labanye ontanga abakuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship. Olivalelisayo nguMike Hove, lilalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la ku-shortwave 4930, 6065, 15460 la ku-13860 kHz. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ngingalitshola njani izulu kandaba lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokubhekane lamantombazana kanye lamajaha emazweni athiyeneyo. Siyakwazi ukuthi kula abantwana bezimbabwe abaningi kakhulu abahlala emazweni, so sifuna ukuze ukuthi impilo yabo ingani ihamba njani. Kodwa-ke hayi, asilabo lamhlanje silomama upastor Polite Zamkhosi. Sakubona-ke mkhosi.
Yebo baba, linjani?
Hayi, siphile kankhulu. Kunjani khona ngapho-ke ebhilithani?
Hayi,
bhilithani namhla sibone ilanga. Kukhulu lapho ukuthi abantwana abaningi abavele eZimbabwe basemazweni athiyeneyo. Sizwa kuthiwa bayahlupheka sibe nqaka ukuthi sefuna ukuthi nqa adinga ijaha kumbe adinga intombi. Akufani leZimbabwe phela. Uhamba njani ngokuzwa kwakho?
Ngibona ukuthi bayabale ndaba lokuthi uma sebedinga intombi or ijaha bethole umuntu wakubo. Into engiyibona, I think kuya ngokuthi umntwana wangkhona wasuka nini ekhaya. Uma kuwukuthi wasukudale lapha, ama-interest I think ayahambahambe. Alahleke ababe ngasela sikhathi sokuthi ngithole umuntu wasekhaya, suka sekuyizitiso zethu thina njengabazali ukuthi hey, bakithi ngathi umntana angathola umuntu wasekhaya. But bona uma ukhuluma labo uyazivela mpela ukuthi hayi, kubo akusaqakathekanga kangako.
Uyakuhlanganela kho yini kunokuthi abantwana bayabuya bezecela kumbe ukuthi bacebise ukuthi benzeni xa sokuba udaba lolo?
Hayi, ngiloku mina ngiyasebenza kakhulu labantu abatsha. Yikho ngisitsho ukuthi kubo angiboni ukuthi kubaluleke kangako. Kubalulekile kithi ngoba uma uhlala lawo phansi ubabuza, ubabonisa ukuthi hey, mntanami ngaba kuhle kanjani ukuthi uthole umuntu wakini, noma kungasikho ukuthi kumele mbuze ubuyela ekhaya, but nje umuntu or kungasomuntu wakini ukuthi kuyabe sekungumuntu wakini impela wasesindebeleni, but nje umuntu wase-Africa. But bayakutshela nje kahle ukuthi hayi, thina kithi lokhu akubalulekanga. Njengase-endlini yenkosi esikhathini esiningi okhanya kubalulekile kubo uma ubabuza ukhuluma labo, but as long umuntu ekholwa ukuthi ubuyaphi kubo abakubona ukuthi kubaluleke ngaleyo ndlela.
Pho-ke kulabo bangazani bahlangana lodubo lolu, ubatshelani nxa ukuthi bangakubuza?
njengomfundisi lami ngicela khona apha endabeni yokuthi bawuthi umuntu ewathola umuntu ozwana layo umthandayo engumuntu okholwayo ngibona ngathi kokubaluleke ukwedlula ekuthini ukuthi uzothi emntwaneni hayi wena mntwana ufuna uyethatha ekhaya uthatha umuntu wakini umuntu wasesikweni so ngibona ngathi makufika ebantwaneni akufanani lesebantwini abadala lakhe abantwini abantanga like ngithi ontanga bami uma umuntu elapha efisa ukuthi athole umuntu esikhathini esiningi isithi nje mina ngangathathanga uma ngibona ngibona ngizibona ngingathatha ngolunye uhlobo then yikho lapho kuba le nkinga khona ebantwini abadala but ebantwaneni angiboni ukuthi kule ngxaki kangako siyabathadisa abanye bathade abathade abantu bakwamanye amazwe abanye bathade abelungu siyabathadisa nje kusa kwamalanga bakhanya abanayo inkinga
ye nxa singavala-ke ngamafitshane-ke ubona ngazani-ke okuhlupha abadala kuyini ukuthi begcine besithi hayi phela thathwa ngumuntu onje kumbonje
I think khonokho nje ukuthi thina phela sifuna isiko lethu la kuyahamba-hamba kusixaka ukuthi sifuna umuntusukufuna umuntu wakini and uma engwalakhe kunje ungumuntu wasesindebeleni ufisa umuntu uthi uma ngathathwa ngumuntu wasesindebeleni esikhuluma ulimi olufanayo esizwanayo I think i-culture ngoba kuyahamba kuhambe kuxake esikhathini esiningi ama-cultures angahamba ehlukane especially I think ebantwini abangakholwayo
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibungile kakhulu-ke Pastor Polite Zamkosi khonangapho-ke ebhilitane
yebo baba
ye ungadinwa kusasa mama
allright soba libe losuku oluhle
la kube njalo mama
okay bye
bye ye siyambonga kakhulu-ke upastor Polite Zamkosi yena ukhona ngale-ke ebhilitane ungumfundisi sibili kodwa uyakhangela nangalezi ezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalesemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilane
Siyabonga Gibbs ngesizwe eziphathelane lokholo silontungamile inkomo we Studio 7
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama unguntungameli inkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kakhulu lami mpingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphatheleni namhlanje
namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngokuthi kumele ukuthi umuntu abe lesineke njalo-ke kulolutho oseliphume esikristwini lokhu kuba lesineke njalo lokuthi abantu bekwanise ukuzinikela umuntu engabuyeli ngemuva bengikhangele kwabaseroma ichapter ka-5 ngibala uvesi ka-3 lo-4 uthi yona ngenxa yalokhu-ke kasithokozenini phakathi kwendubo zethu lokukhathazeka kwethu ngoba nxa sithokoza phakathi kokudubeka kwethu siyazi ukuba ukubandezelwa lokudubeka lobuhlungu kukhipha-ke isineke njalo kukhipha lokuqina umuntu engabuyeli ngemuva uverse 40 yena ukuqina-ke lokhu kuletha ukuba umuntu akhule esimweni sakhe abe lokuzwisisa njalo ukukhula lokhu-ke kuletha injabulo njalo lethemba lokuthi umuntu uzakuba nempilo enaphakade eyensindiso kusho ukuthi singakhangela inkolo ezikhulayo kakhulu njalo singakhangela ikakhulu inkolo lezi ezi-smozlem ezesityawa sinanzelela ukuthi zikhuliswa ukuthi abantu bakhona nxa bezinikela abayesabi ukudubeka abayesabi ukuzinikela impilo yakhe yonke yikho sibona ukuthi loba nje singakukhuthaza kungayisonto elungileyo kodwa iyananzelela ukuthi bayakwanisa lokuthatha impilo yabo ngenxa yokuthi bayabekholwa entweni leyo abayikholwayo umuntu uyikholwa ngenhliziyo yakhe yonke mbona ngani isikristu sesakhipha kakhulu thina esikristwini ukuthi umuntu kumele abekezele loba edubeka njalo sesakhipha kakhulu ukuzinikela ngenhliziyo yomuntu yakhe yonke yakhe because nanzelela ukuthi amaKristu amanengi esihlangana nawo kathesi nasikhangela umbhalo lo uPaul okhulumayo lapho ekhuluma labaseRoma ngesikhathi esekhuluma labo kwakuyisikhathi amaKristu ayehlukuluzwa khona ngokukholwa kwabo abanengi ibandla lisaqalisa babethathwa betshiswa emlilweni abanye njalo bebotshelwa ezigodweni kukhulule izinja kumbe kukhulule izilwane zibadabudabule ngakho ukuba ngumKristu kutsho ukuthi kwakusitsho ukuthi wawusuzimisele lokufa ufela ukholo lwakho siyananzelela ukuthi uJesu uthi yena mina umuntu uthi yena nxa uJesu ekhuluma uthi umuntu ambona engumlandeli wakhe ngulo kwanisa ukuthatha isiphambano sakhe amlandele nxa sikhangela yena uJesu ngokwakhe ecanda indlela yethu yesiKristu simbona edubeka ezefika esibangeni sokuthi ebethelelwe esiphambanweni alahlekelwe impilo yakhe kutsho ukuthi wayezimisele ekholwa-ke yena ukuthi lolu hambo uNkulunkulu ayembekele lona luhambo luqakatheke kakhulu njalo yena akholwakile ukuthi wayengayisabela ukuthi le mpilo yakhe angayilahlekela wayengayisabi ukudubeka wachaywa wenziwa izinto eziningi-ningi loba nje nxa sisiya phambili sikhangela uPaul ekhuluma kwabasePhilippians esithi yena esenza konke lokhu wayevele uJesu khonapho enguNkulunkulu kodwa akazange akwesabe ukuba uNkulunkulu wakhe wakuhlubula wathatha-ke isimbatho sesisebenzi ngakho abazalwane abaningi kumele sifunde ukuba lesineke phakathi laphakathi kokudubeka isineke siletha ithemba siyaletha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyasithanda uNkulunkulu njalo uyakwanisa ukuthi asiphumelelise entweni esiyithembayo abantu abaningi abalasineke yikho sifumana intombazana umuntu esehlule ukuqeda isikolo ngenxa yokuthi kalasineke sokumelela ukuthi azathathwe achade kakuhle uchumeze sithwala ehlule ukuqeda isikolo siyabona abanye abantu abangalasineke sokuthi umuntu alungise impilo yakhe anothe kakuhle agcine etshontsha agcine sesiye ejele ngoba abantu abaselasineke
kwigqibe mfundisi
niyabonga kakhulu namhlanje siyathandazela isineke egama likaJesu sithandaza ukuba lalabo abagulayo lalabo abangezwa kuhle uNkulunkulu aliphikise libe lesineke lokholo lokuba uNkulunkulu uzalisilisa ngegama likaJesu sithandazela abancane intanga ama-youth ethu sibabeka ezandleni zikaJesu ngegama lakhe namhlanje lilamandla ukuba uzabanika isineke sokumelela izinto eziningi bakhuliswe nguye bakhuliswe lizwini lakhe ngegama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama nguNtungamile Nkomo
siyabonga Ntungamile umculo kaJays Marabini esithi Ntombenhle. Usiqobela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.